umnyaka lo esiya kuwo esihlangelane lama-bill lama-act afana layezita lama-act afana le-freedom of information njengani intatheli zindaba kumele likuthakazelele kakhulu lokhu khona kuzaba ne-bill elibuyayo elizathiwa yi-cyber security bill lelo-ke ithemba lami liyakwazi ukuthi liqhathe kengangakanani empilweni esesiphila kulezi nto so ngibona ngazathi ubaba umnankagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela esihambelana lezisekelo zomthetho lo mbuso so ukubaqotho kwakhe lokumanyana kwakhe labanye sisithengisa ithemba simbone esiba labantu ababencintisane layo kuma-elections awadlulayo ngohlelo lwe-polar babona kulokuzwisisana kakhulu okukhona phakathi kwakho kodwa sibone ubaba umbeki efika njalo lapho esezama ukuthi ayenze ukuthi abanye abangakabi seduze lokukhulumisana lohulumende ukwenzela ukuthi abantu babonisane bancedisane basendele ngibona ngazathi lokho kukhomba ukuthi umnyaka uzaba umuhle
ye kodwa-ke abanye abantu bayakhuluma sele bathi ye ungakhuluma ngakhonokho kwamabhili lento ezinjalo kodwa ongabamba uzulu sibili kakhulu kuyini obona ukuthi sibili hayi lapho kuyaguquka phela abantu bade bayenelisa ukuthenga ithukela abayenelisa ukuthenga isinkwa akula nto abayenelisayo babafuthi
ubuze umbuzo omuhle kakhulu mntakababa lapho ngiyabonga ngithanda ukuthi ngithe ithemba ebantu bezimbabwe ukuthi ithemba lizavele ukuthini ifakeni amandla lokuthemba imali yethu akula lizwe kithi elisebenzisa imali yamanye amazwe akula lokho kungalinganiswa lobaba olobolewo wakhitha iy'nkomo zakhe wathiwa nangumntana wethu siyakubusisa baba hlala libe le muli kodwa ubaba uyabuya kuphela ezoletha amashukela kube lokunye ubaba obuya ezokwenza ukuthi kube labantwana ekhaya akungeke kwenzakale ukuthi abantu basebenzise imali yakwamanye amazwe kube yimpilo epheleleyo kwaba lesikhathi sokuthi imali yethu kuthiwe asiyeke senesikuqhubekela phambili siyisebenzisa ngomnyaka ka-2009 ngemva kokuba kubonakale ubunzima buka-2007 lo-2008 obabona sifika kwamanye amazinga amangalisayo alesiyezi awokuba le mali ezingabizekiyo ezingathengiyo njalo kodwa lapho sekuzanywa ukuthi indlela esisenza ngayo imithetho kumbe ukuhanjiswa kwezomnotho kumele ibe yindlela esetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngoba ngibona ngazathi kwakunesikhathi esasisebenzisa khona indlela zethu ze-economics ezingahambelani labanye abantu soke lapho sesinosiqamfundo labantu abacebisa isiqamfundo lo mongameli oyaziyo ibhizinisi le-economics ofuna ukuthi our balance sheet izinto zibe ngendlela ebalulekileyo so lapho sekusitsho ukuthi singaba le mali yethu abantu sebeza kwenelisa ukuthi babe le themba lokuyinika amandla ngokuyethemba because i-economy is about faith, i-economy is about trust.